Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kumpandula 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkomo sezicuba njalo azilamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane lobunzima obukhulu.
Kuva inkomo ezinengi emathebeleni South.
Ziyangena ekhaya ezifayeni zibambele phakathi amazinyane esifayeni. Azi yahlupha kakhulu imbuzi seziphelele zimbuzi. Ingakwazi ukuthi kube singancediseka saye sasukwayo.
Yakhuphuka inani lababulawa ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe. Abacina bezibulala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zematopo zithi izifuyo ezinengi sezisifa ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izakhamizi ezikhulume lomsakazo weStudio 7 zithi inkomo ezinengi zibanjelwa emadamu zidinga amanzi, kuthi njalo ezinye zifa ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Umnumzana Matthew Sibanda ngomunye wabalimi ababhekane lodubo lolu.
Imbele lotshani manje abantu abanengi sebethathe iadvantage njengoba kushoda ukudla ngalatshani indawo eziningi. Liqale emalangeni eliyi-$2 lakhuphuka la ku-$2.50. Lakhuphuka sele ku-$3, abanye vele sebecharge $4 ibhele lotshani. So-ke sokusimzimela njengama-farmers.
Unkosikazi Sithembile Dube ohlala emabonyane ekhezi ukusimo esifanayo.
Inkomo sezicuba njalo azilamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane lobunzima obukhulu.
Banengi abantu ababecabanga ukuba uhulumende uzabathengela ukudla kwenkomo okwamanje abakatholi lutho ekhezi. Induna uMayengeni Fuyane uthi sibi kakhulu isimo sezifuyo esigabeni sakhe.
Eminyakeni ophelileyo 23-24 uhulumende wasazisa wasicebisa ukuthi kuzawuba le ndlala. Yaba khona indlala sakhangele ukuthi sizathola ukudla kwezifuyo, kodwa ukudla cha indlala phe. So siphakathi kwenkulu indlala, asilathemba lokuthi kuyathi kusiyafika uDisemba lezi nkomo elizibonayo ziyabe zikhona yini. Le damu leli njengoba nilibona akuseyilo damu sekulichibi. Lalo leli chibi leli esiyibona ngemuva lapha akuwona amanzi agcwele lalo udaka. So ezinye inkomo seziyaqala ukuthi zibanjelwe kathesi. So yilo hlupho esiphakathi kwalo kwanapha ematopo ngezifuyo zakithi. Angikhulumi-ke ngendlala yabantu.
Isakhamuzi sematopo unkosikazi Nolwazi Ndlovu uthi sokugcwele amathambo enkomo emadlelweni le madamu.
Iningi lezakhamizi alisalandeli ukuyabutha izifuyo ezigcubela egangeni. Abanye bazibona sezivele sezibola ngoba zingawa ziswela ozivusayo zize zibole. Abanikazi belokhe bethi zidla amahlamvu zona sezifile.
Abehluleka ukuzithengela ukudla kwenkomo bazibona zisifa phambi kwabo kungelanto abangayenza. Unkosikazi Sipho Ndlovu uthi usefelwe zinkomo eziyisithupha.
Bekomile inkomo sezibharelwa sezibanjwa ziyathunja lisingeni lokwesaleka. Akusela nto enhle, isimo sesisibi kakhulu.
Ingcwethi yezifuyo kugatsha lwezokulima olwe-Agritex umnumzana Zondani Muchema uthi inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4172 sezibulewe indlala ikakhulu esigabeni seGwanda lapho osokucube ezedlula inkulungwane ezimbili 2071. Ngimele iStudio 7 isematopo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ziyakhala izakhamizi ezilondoloza izihlobo ezilomkhuhlane wengqondo, ikakhulu labo abathatha izidakamizwa. Inhlanganiso ezibona ngezempilakahle lazo zithi seliqonge kakhulu inani labangaphilanga engqondweni abacina bezibulala. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye wabagcine indodana eleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lomkhuhlane wengqondo ngomnomzana Paul yangapi ohlala eVictoria Falls. Indodana yakhe le echaye isihlobo imiso yemthethwandaba ngomvulo yagwetjwa ukuba iyelaliswa emlondolozi psychiatric institute. USiyangapi olandisele iStudio 7 udaba lolu ewohloza enyembezi uthi sebemazi yemthethwandaba ngodaba lwendodana yakhe.
Mcela uhulumende abuye esengcono, mina agree whatever they do to him.
Ngemva kokugwetshwa kwendodana kaSiyangapi, sixoxe loMamangala unkosikazi Nomchele Sibanda ongumza wakhe.
Waqalisa kanjani impango? After that wathatha ibroom nansi ibroom yankona wanjaya ngayo ngaphi emuva wasedinga ihlobo ihlobo langikhona lanje wefuna ugamula ngalo.
Umanji umnumzana Gift Manyika ngelanga linye wathi kumele kuvalelwe emlondolozi psychiatric institute abanye njalo ababili abagula ingqondo. Umnumzana Bekumozi Sikhosana owake waba kusimo esifanayo njalo sowabuyela ezifundweni zakhe zekolitshini yemfundo ephezulu uthi izidakamizwa waqala ukuzithatha kobulawayo ngenxa yokuhlukuluzwa ngekhaya. Ujaha lo wahlengwa ngabanye ezama ukuzibulala. Udokotela Fungai Musinami ohola isabelo sewange ngaphansi kohlangothi lukahulumende lwezempilakahle uthi bakhathazekile ngezinga abantu abagula ngalo ingqondo okuphetha ngokuzibulala.
There is a lot of mental health illness that is
ngesikolethu ongaphilanga ngodla ezinye. Kodwa okukhona yikuba abantu abaningi bayagula ingqondo kakhulu ezidakeni, njalo labanye bayazibulala, ikakhulu abesilisa. Sicela bezokholo basixhase ekulwiseni lolohlupho.
Sicele njalo unkosikazi Rufaro Nyakwende owenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ukuba sichazele imbangela yohlupho lolu.
A lot of people live below the poverty bottom line.
Kuphenyo lwethu sathola ukuba abaningi bayazibulala ngemva kokungena ku-depression, abanye njalo bayazidakisa ngenxa yesimo sobulukhuni bomnotho.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba eWorld Health Organization bemanyane lohulumende weZimbabwe kuphenyo lomnyaka ophelileyo baveza ukukhathazeka kakhulu ngezinga lokufa lokuzibulala kwabantu elizweni leli okugoqela abafundi. Uphenyo lolu lwaveza ukuba abantu abayisilinganiso sokufika phelse okubili ekhulwini 1.8% bafa ngokuzibulala. Impumela le iveza ukuba ilizwe leli lidinga imali edlula izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola eMelika 518 million eyokulwisana lenhlupho zomkhuhlane wengqondo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wafubembula
kweze maphandleni. Indwangu lenkawu eGaranyemba seziphila ngezifuyo ngenxa yendlala njalo sezingena emakhaya zidinga ukudla. Inyamalizana lezi zijayele ukwenza lokhu ngesikhathi kulesomiso kodwa kwalonyaka kwethusa abahlali bakulendawo. Kuvika uAlbert Ncube.
Izakhamizi zeGaranyemba zitha sabukuthi ubuthongo ngenxa yalezi ndwangu lenkawu okubikwa zihamba lebusuku zidinga okokudla. Unkosikazi Sibusisiwe Ndlovu ohlale edamu leMshandira uthi sebephelelwe zimbuzi ngenxa yenyamazana lezi.
Silohlupho kakhulu ngendwangu. Ngikhuluma nje mina ngangilamazinyana ayi-10 ngisalela amazinyana ayi-2. Namhle ekuseni ngikhuluma nje ngishiye vele zikhona othi bengizigijimisa ukuthi engxenye ngikhuluma nje ngiyathola vele zingeni. Ziyangena ekhaya ezifayeni zibambele phakathi amazinyana esifayeni. Aziyahlupha kakhulu imbuzi seziphelelwe zimbuzi. Ngingakwazi ukuthi kube singancediseka saye sasukwazi.
Umnumzana Fakazi Sipindi owe-village 1 eMawane layo uthi indwangu sezibaqedele izifuyo njalo bazalima nzima lonyaka xa zilokhu zibhekane lendlala.
ezibayeni noma lisekhaya ziyangena zithatha amazinyani okuthi vele asisafuya ngalokufuya izindwangu zisezigqedile izifuyo zethu. And lo nyaka ukhanya umumo umumbi isibili ngoba indwangu lo nyaka amabhankali izihlahla zamabhankali ingcoza ziyasubula ukuthi lezi zihlahla lazo seziphelile ngenxa yendwangu. Kutsho ukuthi vele lokulima ngendlela eziyenza ngazo lo nyaka sisoze sikwanise lokulima. So besifisa ukuthi ngabe siyancediswa ngezindwangu lezi.
Unkosikazi Margaret Ndlovu ohlala koBoshi uthi sezingena lezindlini lezinyamazana zeganga zidinga okokudla.
Asuke eshoko nje indwangu ziyahlupha konke inkaba. Kuyangena lezindlini ubone uthole ukubone kwawona wona izinto. Le mbuzi sesiphelele izinto.
Uzobhuka eMatawa, uMnumzana Caleb Tswanda uthi zithole nzima izakhamizi nendwangu lezi.
Sinakudala sikhula dokotho umuntu angayihambe ebusuku. Kanti ziyahamba nebusuku. Ngwele watu lele uzunguze zikale swenye.
Ukansila weGaranyemba, Mnumzana Miklas Ndlovu, uthi ngaphandle kwendwangu lenkawu, insingizi lazo, zihlasele inkukhu.
Amapurwa nenkukhu seziqedile, zisuka khona egangeni zizodinga ukudla lapha emakhaya ngoba yikho sewungcunyana kubonakala okuzinkukhu kugijima egangeni akusela lutho. Indwangu lazo akusela mtshwankela, akusela mnyi, akuselani. Okwazi sezinyenya zingabona kuthulisile ubukhokho obukhona vele ziyathatha zitshiye lutho. Sezisidla le mbuzi okumali sayo khonapha ewadini yami eGaranyemba lapha. Angeke ngaze ngakhuluma sibili labe National Parks sithi hayi ngababuya bazotshaya indwangu ngoba akusela zinyani.
Imizamo yokukhulumisana lababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle ihlule edolobheni leGwanda lakho izakhamizi zithole nzima ngendwangu ezingena ezindlini kudla. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGaranyemba Albert Mube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo ukansela ka ward 23 wobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ukulo umanisipala. Sicubungula ukuphathelane lomkhuhlane wengqondo.
Uhlelo lokuqeqetshisa amakhansila esifazane ngezempila kahle yengqondo, mental health, lwaba luhlelo oluhle kakhulu olwaveza izinto ezithile ezazingananzelelekile ukubana ziyaphambanisa impila kahle yengqondo lezinye ezenzakalayo kodwa zithathwa mahlayana zingananzelelwa ukubana lukhona uhlupho lwabe selusukelwa khulela umcabango olubangela lezo zinto eziyabe zisenzakala ngokuhamba kwesikhathi kibomama. Bananzelela-ke ukubana abantu abangomama balemisebenzi eminingi okufanele bayenze emakhaya njengokwesiko lethu abantu abansundu. Kube kanti lanxa besenza leyo msebenzi kukhangelelwe njalo ukubana langapha kulezi zigaba sebezimele kufanele benze imisebenzi ngendlela epheleleyo eza kufanana labesilisa abenza imisebenzi leyo kumawadi bengama-councillors. Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama zinengi izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu. Amathuba esikolweni kazangalingani lamathuba abanengi abantu besilisa. Phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba ezinengi ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana baphakathi kwazo. Konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama. Njalo okunye okwenza ukubana lolu hlelo luze kubomama iWomen's Institute for Leadership Development iWide inhlanganiso evele ikhangele ukuthuthukisa omama kwezobukhokheli. Ubuningi bemsebenzi bodwa buyadinga ukuthi umuntu afunde ukubana angahlela njani isikhathi sakhe ukwenzela ukuthi abe laso isikhathi sokuphumula, abe laso isikhathi sokuba lemuli, abe laso isikhathi sokuthi abe lomphakathi. Konke lokhu kwacetshiswa kakhulu nxa sasifunda ngempila kahle yengqondo.
Ulwazi elaluthola kulolu hlelo lizalwabela abanye na kumbe lwalungo lwamakhansila kuphela?
Luhlelo okukhangela le ubana silehlise luye ezigabeni zethu sincedisana labanye abaqeqetshileyo kwezempila kahle kunhlanga othezichiyeneyo sesike saba laloke uhlelo kuwa 23 elokuhlomisa omama abazimele bodwa bekhangele imuli zabo bebodwa kanye labafelokazi. Uhlelo lolo silenze sihlangene labezengibazwenkolo lube luhlelo oluhle kakhulu oluncedisa omama ukuthi benelise ukuveza okungaphakathi okunye bebesehluleka ukuthi bakuveze okubalimazayo osokuze kwabanika mhlawumbe lemikhuhlane etshiyeneyo ngenxa yokuthwala imithwalo besehluleka ukuthi bangayevezela bani njalo bengakwazi ukubana zikhona njalo izindlela okufanele ukuthi bazisebenzise ukuze bethule yonale imithwalo. Ukuthi ngitsho lasendabeni zamacansini okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa, kubangelwe imikhuhlane yengculaza, kubangele njalo ukuthi omama bathole abantwana abangelampila kahle enhle. Konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo. Ngakho-ke kubalulekile ukubana lolu hlelo lwehle luye ezigabeni zonke lugoqela njalo labantwana abangamantombazana. Kodwa singachiyi phandle abantwana abangabafana, singachiyi phandle abesilisa kulolu hlelo. Kodwa umahluko yokubana kubomama izinga lisuka libe phezulu kakhulu lokuhlukuluzeka. Lanxa sisiya ezibhedlela ezikhona lapha okulekuna khona lokwelatshwa khona abalemikhuhlane yengqondo, siza kunanzelela ukubana omama baningi okwedlula obaba. Lanxa sikhangela laba abachwayisisayo, siza kunanzelela ukubana imikhuhlane yengqondo iyanda kakhulu kibomama okwedlula kwabesilisa. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila ka ward 23 kwaBulawayo, njalo ingumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kulo umanisipala. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kweziphathelane labesifazana. Ilami uSithandekile Mhlanga, ikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga ungadinelwa kusasa. Sonke isikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba silontukameli Khomo.
Langa laphuma le ndaba. Langa laphuma le ndaba. Lashona le ndaba. Langa laphuma le ndaba. Langa laphuma le ndaba. Lashona le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sixoxa ngodaba lwezinduna eziphiwe izimota ezintsha ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye bathi uhulumende ubemele asebenzise limali ukulwisana lendlala. Sixhume umkhokheli wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo.
Into eqalise ngama-2004 ukuthi izinduna zinikwe izimota kumbe zithengelwe izimota every 5 years ukwenzela ukuthi bahambise kakahle umsebenzi wabo endaweni zabo. Kodwa okweminyaka yonke le benikwa izimota lezi masezikwanisa iminyaka emihlanu. Kuvele abantu bayakhalaza ukuthi kule ndlala kulalokhu nalokhu. Kodwa ngezinye izimota ezinikwa ama-ministers, ama-MP nabobani zabakhalaza ukuthi indaba labo benikwa kule ndlala kumbe kulani. Kodwa-ke into eqakathekileyo ngazo izimota lezi ngezokuthi umsebenzi wabo ube lula nxa behamba ezindaweni zabo abazivusayo. Hhayi kukhalaza kuvele kuba khona phosi iminyaka yonke nxa ngabenikwa, ngoba lezi abazinikwe khathesi nezazisilele ngomatshi. Ngizakhumbula ukuthi ngomatshi kwase kunikwa imoto ezazinye zika-2018 sezikwanisa iminyaka emihlanu. Kwasilela-ke khathesi besebegcwalisa ukuthi bonke benele imota zabo zolezo ezalithe zikwanisa iminyaka emihlanu.
Nxa seliphiwa ezinye izimota, leyana eyakudala uyayithatha uhulumende kumbe iqhubeka ingeyakho futhi?
Hayi, kayithathi. Ngoba izimota lezi ziyabhatalelwa yizo izinduna. Ngaphandle kweminyaka le eyakhathesi ezika-29 yizo ezilokhu ezingakabhatalelwa. Kwathi njengoba ngitshilo ukuthi kwaqalisa ngo-2004 asomota ukuthiwa ziyanikwa babezibhadaleli isikhathi sonke lezi kodwa lezi ezika-2018 azikabhadalelwa isikweletu sakhona ngenxa yokuwa kwemali inflation yona le ekhona.
Kulapho-ke okulendaba babakhumalo abanye abakhala ngayo bathi yebo liyazibhadalela kodwa imali ebhadalwayo incane okokuthi kayithengi imota. Ngisho lama-MPs babuye bathi njalo vele abanengi izinduna ngisho laba ama-MP kaliyibhadali leyo mali onka ngokuthi uhulumende imali kaZulu yiyo emotshwayo lapho edlaliswayo.
Angazange ngisho ukuthi imali edlaliswayo. Izinduna zilemsebenzi eminingi ezindaweni zayo. Ama-MP anomsebenzi omningi ezindaweni zabo. Bayadinga ukuhamba, ukuhambisa into yokuhambisa. Njalo imigwaqo, njengoba ke sizimota zakhona ezinengi zakhona ngama-Isuzu la, imigwaqo yakhona kayihambeki. Ungathenga imota engayo enjengama-Isuzu, ayiqedi nje leminyaka emibili ingafani. So hayi ngazange ngisho ukuthi imali edlaliswayo. Plus lezi mota zithengwa ngemali sibili everything imota ngaphandle kokuthi ababhadali i-duty. Yikho lapho uhulumende lapho ezithengwa khona abamzwela khona ukuthi hayi siza kunika izimota lezi ungabhadalanga i-duty kodwa hayi bazizimota ezithengwayo.
Kulabo abathi izimota lezi imali esebenzileyo nga isetshenziswe ukuthengela abantu abalambayo ukudla ungathini kubo?
Angazi kodwa okolonyaka onalo umnyaka lanxa obungumnyaka omubi kangaka kodwa iqiniso eliphelele lapho esihlezi khona emakhaya uhulumende uzamile lo nyaka okudlula yonke esake sibe layo endlala ngakhona ngapha kuhlangothilo lwe-welfare nakuhlangotho lwethu lwesiphala semposi nje ngisho labathi ijundera mambo uzamile uhulumende ukuthi njewalungazange kube lesiphala semposi alethe futhi ukudla ngezinduna ukuthi zinike abantu babo laba abangaholiyo kulolu hlelo oluvele lulunkulu lokuhola. Lo nyaka sikuthi abantu abaningi batholile ukudla okwedlula iminyaka eminingi esasibe lendlala ngayo.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Sixoxa lomholi wezinduna umnumzana Mtshana Khumalo. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu likamaskandi elizibiza ngokuthi abafana bakwaBhoro. Leli qembu liphuma esilobela kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo uMduduzi Ncube exoxa lo Ntukamile Nkomo weStudio 7.
Andasilobela sebenza nomuntu akababa bamaziyo abanye bamazi ukuthi ungobright sebenzele enye indoda abayaziyo futhi umfanami abamaziyo bamazi ngoDominic. Sicale ukucula ingoma zethu sesiphushile seziyi-6.
Ngicela ke laba bambambelewe la intanje ngapha na injewo uyiphethe bathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngisegoli njengamanje ngisegoli vini igoli kwemkhona ngikhuluma njengamanje ngisegoli. Ngizochiya amanamba ami lana 06 82 7 43 57 0. Izinamba ngitholakala khona kuWhatsApp lezi.
Intanethi ziyatholakala, iy'ngoma zethu eziyi-4 ziyatholakala. Khona umsebenzi omutsha sukhiphile ethiwa 7.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngizohlala ngisilinikeza into ezijabulisayo njalo iy'nsuku zonke, even emcimbini uma ukhona umcimbi ngiyayithanda futhi ngiyayijabulela. Uma uthi yabakhona ukuthi imicimbi sidlale, ngiyakujabulela kakhulu. Lukhulu okuzayo and sazonijabulisa kakhulu.
Singakehlukani izihlobo, sike sikhangele ezinye iindaba ezibezikhokhela. Kufa inkomo eziningi eMatabeleland South. Liyakhuphuka inani lababulawa ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe. Olivalelisayo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilani.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.